ngasikhangela ukuthi inhlanganiso zinjenge SADC ezifana le AU labo United Nations imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela, ambona kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwekazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaphuthekelwa phambili ongabe kufiswa ngamanye amazwe jikelele.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano kuqakathekile yini? Sibona ukuthi lizwali la mali kumbe kufanele abe khona.
Okusuke sikunanzelele ukuthi umongameli Mnangagwa usasemutsha ekubuseni njalo kuqakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe, yinto yokuqala. Okwesibili, kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa izinqumo eziphathelane lelizwe kulokhu esikuthi thina ku-international relations, kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU. Yikho-ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akula mali ezilizweni, kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo olulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe kathesi. Yikho-ke angiboni ukuthi into esesingathi siyenze ngathi siyibabaze kakhulu.
Enye yendikimba yalo mhlangano yokuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors. Ubonele Afrika lizimela yini kumnyaka ezayo?
Ukusipho lukhona ukuthi kulalaba abanye abafanana laba inhlanganiso lezi ezizimele zodwa ezijala ukuthi zincedise ukusola lokuthi zibambisane lohulumende sithi thina ngama-non-governmental organization. Ngibona izinhlanganiso zokuthi nxa sokungasela sizwe lolo liyabe livela ngale ngaphesheya kungayenza ukuthi iy'nhlelo zabo zihlukumezeke. Kodwa amazwe lawa ase-Afrika ikakhulu abohulumende base-Afrika kufuze bebe sekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa i-Afrika, ngoba amazwe lawa nxa encedisa i-Afrika ikakhulu laba abanye ababesibusa kudala sizathola ukuthi babekwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola ixesha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Afrika, ngoba siyakunanzelela ukuthi iChina yancedisa ukuyakha i-building ye-AU. Ngaphandle kwakho lokhu kwamayakazi lathi iChina encedisa khona, siyabona ukuthi abantu zathuka behuqulizele umkhonomi wabo ngento ezifana nazo nalezo. Yikho-ke isinqumo esiqakathekileyo.